Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
kuyidemonstration ukuthi khona sihambise ipetition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezifa le sikhathazile, le price intengo le lokuyikhwela daily daily, it was going to be a peaceful demonstration and amapolisa labo angazi bangene kuyini nje bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo ezitolo, ukungakhuphulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe.
Namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuMinistry yelocal government, iMinistry, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kanti kwakuhamba njani into leyo.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa ukwenzakala koBulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho. Umsebenzi, umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe Mine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo namhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe. Kodwa amapholisa aphange abopha abanye babo abangafika amathumi amathathu okubalisa obekhokhela lokho kutshengisela uMnumzana Josephat Mzaca. Lanxa wayelobelela, nxa isithwa elobela amapholisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela. Amagqwetha amela ababotshiweyo laba awenhlanganiso ye-Abameli Lawyers for Human Rights athe abengakaziswa ngokubotshona kwabantu laba. Amapholisa lawo alile ukukhuluma le-Studio 7. Kodwa uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomunye wabakade betshengisela uMnumzana Raymond Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesihamba lapho esihlangana khona umzaza wasitshela wasesithi khona no yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile yonke into, yonke yamapholisa ile-clearance yangkhona. Bese siqalisa khona phani ulokuza ukuthi siyenze kumobilize abantu ukuthi siqase ukuhamba sisatshengisa ama-placards la. Ikwase ukubuya amapholisa amzaca wasekhuluma labo amapholisa labana wasesithi hhayi no, amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida, thina singazi ukuthi hhayi kanti vele baleyinye injongo amapholisa la. Amapholisa ahle athi hhayi lokhu alikwenza ungaphandle komthetho. Abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangkhona, abathi hhayi ungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hayi izankinzi zahle zakhala khonapho. Ha, khonapha kuyidemonstration yokuthi khona sihambise ipetition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezifa le sikhathazile, le price intengo le lokuyikhwela daily daily, it was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini nje bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Manje babophe abantu abangayi
bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihle sabaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani-10 kumbe 30 khonapho ngoba kethi sukulesiminyeminye esiningi nakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawo esipholisini wonke umuntu usuke siya ngale kodwa abaningi sibiya babanjiwe inga yonke sibile eningi kakhulu ibanjiwe bo-10 kusofika kubo-30 khonabe ngabizwa nje.
Manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo?
bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungidinga yonke nale siyamhlaba lokuzenini okumangalisayo amapolisa lawa bezigqokelile okuzenini into zabo ziright zina lezi ezidurayo zona lezi uzubona umuntu evuma ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho khonapha sizama ukulungisela yena.
Lo ngumnumzana Raymond Phiri, omunye wabakade betshengisela namhla edolobheni lakobulawayo. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Mguni utshele iStudio 7 ukuthi izithunywa zohlangothi lolu zikhangelelwe ukuqala umsebenzi kusasa. Uthi okwamanje umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebuyele emsebenzini lanxa umnumzana Khamberami ubesala lamakhiyo okuvula iofisi yakhe. Umnumzana Mguni uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amagweta akamnumzana Dube azese-CDI njengoba into le lathi sivume ukuthi ayenziwa ngendlela kutho ukuthi kumele sivuleke iofisi hayi sigcine sizama ukuthi siwuvule sayivula.
Ye, litheni ivula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Khamberami ngoba nguye okade emisile phela uDube?
Ukhanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenzayo kungekho bathi bona abakwenzayo kusemthethweni, so singathi kulokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona bagqinisa ngalokuthi hayi kusemthethweni thina sithi hayi akwenzeka ngendlela ukuthi kulukhona akwenzayo uDube sikwenze ngendlela eqondileyo wenze ukuthi kungaphenduki kithi kusasa.
Ubaba uKhamberami kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khonokho akwenzileyo njalo kusemthethweni yini nxa sesikhangela umthetho?
Umthetho we-Burnie Council Act ujona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiyo ombandelayo imisebenzi adonela yena. Ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili ngoba ngangisiya bredisa izimali zami ade ngizigoloda e-UNISA lapha ade sezimasiyazi yami lo. So ngahamba ngolwesine, so ngithe ngifika ngokuthiwa ngikhona kazwa sokulo mkhosi emuva lapha enzela khona ukuthi sokwenzakele kumele kwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolungisa udubo lololo.
Singathi-ke uthe usuphendukile udubo lolu waluthola lukhona, ubona ngani solulungisile yini kumbe luqhubekela phambili?
Hayi, ngokuthi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili ekusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengama-councillors into lesi ilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kanti kwakuhamba njani into leyo bazaqalisa umsebenzi kusasa.
Lo ngumnumzana Solomon Mguni, umeya wedolobho lakobulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ukusenjalo, ibandla le-MDC lithi liza kwenza konke okusemandleni alo ukuxazulula inkinga zokufuthelana isedolobheni lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukulandisela intathelo zindaba phezu kwamanyathelo abebandla lakhe asebewathatha ukulungisisa ingxabangxoza esiqhamukiye kobulawayo. Udaba lwemizamo yokuxotshwa umabhalane omkhulu kumanisipala wakobulawayo umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Khamberami embeka umlandu wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle soluguquke lwaba ludaba lokuphoselana aqatha kubandlulwana ngemihlobo.
Sasa amakhansila onkakobulawayo abe khona lapho eHarare behlangana nabakhokheli national leaders kwenze ukuthini sivumelane ukuthi indawo le siyayiqeda kanjani. So yikho lapho esikhona njenge-MDC sisi ukuthi kuphele konke lokho abantu bekhangele indaba ze-service delivery. Okwamanje sithi u-town clerk kabuyele emsebenzini kube ne-investigations, then investigations lezo ngaphumelela kuzodecidwa yi-city council ukuthini aqhubekele phambili esebenza kumbe asuspend. So yikho lapho esimi khona njenge-MDC.
Amakhansila abalisa umsekeli kameya wakoBulawayo, uKhansila Tinashe Gambarami loKhansila Silas Chigora bakhanya behluphane loDube ngemva kokuba eyale ukwemukela incwadi yokuxotshwa kwakhe umsebenzi okugcine kucunula izakhamizi zakoBulawayo ezitshengisele zithukuthele phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo, ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wamakhansila koBulawayo kusasa eHarare, sixoxe lo Councillor Silas Chigora kaWard 4, yena onguchief whip kukhansili yakoBulawayo. Yena ke kathandanga ukucaca ukuthi umhlangano lo uyabe ungowani.
Siyahamba eHarare amakhansila yakoBulawayo, kodwa hayi siyahamba njengoba liwazi ukuthi amadezi amabili lawa iHarare kuyikhona, isitumbu sabo ikhona, leBulawayo layo iyahamba. Just to meet leadership party for ama-issues service delivery okufana nalakho nalokho. Kuhamba sizahamba kusasa ekuseni, siyake sihambe eHarare. Ithink bayakwazi abantu ukuthi siyahamba i-leadership layo iyake khona khona ngabe la siyahlangana labo eHarare. Akuhluphi, siyake sikuyenze lokho, akuqalisi namuntu.
Akula kwenza le ngxabangxoza ebisenzakala e-council yakoBulawayo kunsukwana ezedlule.
Hayi, akulani lakho nalokho. Njengoba ngikutshela ukuthi iHarare kuyikhona isifundisa yokungela ngxabangxoza, kodwa koBulawayo siyahamba njengabanye, njengama-cities wonke nje. Ngiyawazi ukuthi even boGweru, boMashingo namanye ama-councils bazahamba just for i-review yama-service delivery.
Ungathi konke nje kuhamba kuhle ekhansili, liyazisebenzela kuhle?
Hayi, siyasikhulu umsebenzi kahle kahle nje, uright kakhulu.
Lowo ngukhansilar Silas Chigora kaWard 4 eBenside edolobheni lakoBulawayo, sixoxelaye ekhona le koBulawayo. Idale leHouse of Representatives kwele Melika lithatha isinqumo sokuthi uMongameli Donald Trump wethula umbiko wokubandlulula abanye abantu kulandela ukulwisana kwakhe lamalunga edale leCongress akubandla lamaDemocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kwenzakale edale leHouse of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko owethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leli oveze ukuthi uTrump utuke ngendlela elenketabejabi amalunga edale leCongress abalisa u-Ilan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley loRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israyeli njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwelaMelika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esitedwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabejabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabejabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwelaMelika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akula ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukucabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwelaMelika, labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucotoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lo mnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babekhangele ngamandla bebona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba, athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka oweMine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakulo msebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngokuba madolonzima kundikimba kamongameli Mnangagwa yokuthi ilizwe livuliwe kwezamabhizimusi. Okunengalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazana abakubhizimusi leli baqale ngomhlangano wemfundiso ehlafuna ngenkinga ababhekane lazo kulumsebenzi. Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo uchasisa ngalumhlangano.
Umbukiso namhlanje, njengoba ukwazi ukuthi umbukiso uqalisile namhlanje, thina njengabaqoqa umbukiso siyathaba kakhulu. Siqalise namhlanje ngomhlangano wabomama esibone omama abadlula 200 besiza bezokhuluma ngendlela abasebenza ngayo labadinga uncedo ngayo ukuze labo bathuthukise ilizwe ku-mining sector.
Abesifazane beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngakogatsha lwezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Thokozile Moyo, umgcini sihlalo wabesifazana abakubhizimusi lokwemba esilobela, upha umbono wakhe.
So injongo yami angifuni angikhangelele ukuthi sibe simele ama-handouts from the government. Ngoba kakwani i-government ikhangele ikhangelene lezinto eziningi. Into engiyifunayo kuphela ukuthi sirilezelwe ama-claims amaningi ukwenzela ukuthi sinikeze abantu ukuthi bezisebenzele, singameleli ukuba siphiwa kuphela ihulumende, sincedise umongameli welizwe.
Unkosikazi Jane Lusinga, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation eMandebeleni, uchasisa inhlupho ababhekane lazo.
Ubuhlungu obubhekane lobumama engizakhuluma ngakho kabanzi ngokomunye umngani wami owayele mine wafaka ama-investors, kwasetshenzwa kuhle zathola yonke into ababeyifuna, and then at a later stage mama lana bamkhupha i-contract le babelayo. She had to fight her back walwa into zama ukuthi emalweni lalaphana. She ended up eluza izinto eziningi, waluza imota, and then at the same time wagula. Ekuguleni kwakhe khona phana, when things were almost about to come up right, she died because of stress, because she couldn't handle the situation evele khona.
Evumelana lolusinga unkosikazi Lindiwe Mpofu, umsekeli kamongameli weZimbabwe Miners Federation, uthi kudingakala imithetho ezalungisa induvo lezi.
Inhlupho ziningi kodwa okuseleyo ukuthi kufanele sifone indlela forward. Akulama solutions amaningi esiwalethayo ukuthi kuncedise abomama in ways of funding, in ways of ama government policies, but especially e-policy ngoba e-policy yifunekayo ukuthi for us to be able to be integrated into ama current structures.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uthi sekudingakala ukuba kuhlalwe phansi logatsha lozukwemba ukuze udubo lolu lulunyisiswe.
Indaba leyana le siyayizwa isikhathi zonke, so okakathesi vele kumele sihlale phansi sibone ukuthi sisebenze ndawonye lawa e-Ministry of Mines ukuthi sikwanise ukuthi silungise ama-disputes alelwana. Siyabe sifuna ukuthi sisebenze futhi lamapholisa ukuthi bangene indawo leyana lezo ukuthi nxa kule umsinto bangenele kube le-sanity ukuthi kusebenzeke kahle le-Ministry of Mines.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe abo aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo ogijima ngendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential uqale lamhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esikhalangeni zihlangene ngobuningi edolobheni leLeeds kweleBhilithane emcimbini obizwa ngokuthi Bukhalanga Gathering, lapho obekuthakazelelwa usiko, ulimi lemvelaphi yabantu besikhalangeni. Asizweni okuningi kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo kulumcimbi bekulabatha abadala kuye lezizalwane zeBrithani bezozithokozisa befuna ukwazi ngesizwe sesikhalangeni. Umnumzana Lucky Moyo ngumculi njalo ngomunye wabaqoqela umcimbi. Uyasichazisela ukuthi kuyini Bukhalanga Gathering.
Inhlanganiso ehlanganisa abantu ukuthi bathone bekholisa nje kungela okonakeleyo, kungemtshato, kungemfa, kunge-birthday, kodwa kuyikuhlangana nje abantu bekhumbuzana ukuthi bangobani njalo bekhuthazana ukuthi bayatshelana ukuthi baphila njani njengendlela umakhelwane ekhaya bavuka bevusana ukuthi uvuke njani utshona njani konke kurayithini. Injongo iyena leyo ukuthi kona ulimi lolu amasiko ethu asosikhalanga kuphela, isiNdebele, isiVenda, isiHlonga, isiShona, ngoba thina sizibiza ngokuthi kona singabantu.
Umnumzana Moyo uyaphambili egcizelela okwenzakala kulo mcimbi.
Bekudliwa isithwala senyawuthi, amacimbi, yonke into, bekugidwa njengoba ubonile mphethi woso yami ngigida umgido esikhalangeni okuthiwa iwoso abanye abathi ngamabhiza. Bekutshaya ingoma zabo Solomon Schools amaromba lapha besilebhendile yamakhalanga based eGerman. Abantwana abancane baselizweni esizwa kuthiwa khona alinamthetho, abantwana kabahloniphi, abantwana bayagwazana. Hhayi, bengakhula bela abantu abangama-role model abafana lathi, abafana lani abantwana lawa abaza kuba sendleleni eRight.
Kukanti umnumzana Khuphe uyafakaza inkulumo kaMoyo.
Sidlala ndima bani kwezomnotho, kwezombangazwe, kwezensintu, thina sifitha ngapi, senzani, sikontributheni esikhalangeni. Information le believe iqakathekile kakhulu because it's going to be passed from one generation to the second generation. We want to have an identity. Njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe iya si recognize isikhalanga as a unique language on its own. That's what we are fighting for.
Abantu besikhalangeni bayaxwayiswa ukuthi baziqhenye ukuba yibo kwabo ngumnumzana Trino Singwenya.
Bezibe ukuthi kobukalanga kuna chedza chebupewu penyo kakale nekuti tipromote vose vanodzila nemabhizinisi vana mabhizinisi tincedisana kuti tivake tindembeli kuvakila chava chose chebukalanga kuhanganyisa vanhu musocialization nemumusic naiko kose nekuti vanhu vengine masociety kuti atafila kudzihango tizive kuti tinovigiwa mundau dzakafanela kwatinobva kanyikwedu.
Bekunemgido labaculi abathiyeneyo Umculi wesinini ngwenya leqembu lakhe elihlanganisela abamhlophe bathokozise abantu kakhulu becula ngolimi lwesikhalanga.
Ngibe nebhendi yami ngaqala nakhona eGermany okuthiwa yiBethula Nana, besojabula labakhalanga bekumuhle kakhulu. Wakhalanga abazana dazana ndazula kwakwakanakatshose. Litsheke ibhendi yenu itanga phasi kule albhamu ebuyayo okuthiwa bakhalanga we iyaphuma definitely this year ngekusithinini. Siyabonga sihlobo sakithi.
Bekumnandi kudliwa kutshatshulwa kwagidwa kwaze kwasa ebukalanga gathering. Amakhalanga ibonisa ukubambana lokusebenzela ndawonye kwabo. Ngimele Studio 7 eLeeds, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Abebandla le-MDC basole kakhulu isenzo sokwethuselwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, abathunyelwe incwadi ezilenhlamvu zombhobho besithi okuqakathekileyo yikulungisisa isimo somnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcwele.
Emhlanganweni lentathelo zindaba owenzelwe esikolweni se-MDC e-Harvest House, unobhala obona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu, umnumzana Gideon Shoko, uthi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebezile nhlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU, umnumzana Jafet Moyo, lo mkhokeli wayo umnumzana Peter Mtasa.
Elizweni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazwe, indaba zombangazwe azilunganga. Zingalungiswa, liyabona ukuthi khona indaba zonke zizahamba kuhle.
Isikhulumeli se-MDC, umnumzana Daniel Mulukele, ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elizweni.
Ngakho-ke sithi kakuhlalisane phansi kukhumisana umlotha njengesizwe, kungahlali abantu be hlanganiso zepolitiki kuphela, kodwa sihlanganise amakhanda sonke njengamaZimbabwe kwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe. Singaqeda kompangaze sizakwanisa ukufinyelela indaba zani ezomnotho. Indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe, konke lokho esikubonayo, ukuswelakala kwamafutha ezimota, ukukhwela kwezinto, ukuswelakala kwemisebenzi, uhlukumeza kwamaZimbabwe kudubeka esikubonayo, konke lokho iZANU-PF WMDC angeke yakwanisa ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe. Kumele isebenze ndawonye njengamaZimbabwe.
Uqhubeke ethi yena labebandla lakhe bafuna kudingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni. Abathunyelwe lezi ncwadi abagoqela unobhala jikelele weZCTU, umnumzana Jafet Moyo, bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapholiseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale izigangi ezenze lokhu.
Bathe ke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi, njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sakwehlelwa ingozi mina labantu abami, njalo iqambalo president weZCTU uComrade Peter Mtasa.
Uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe uqhuba umsebenzi wabo.
Kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabeli ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu.
Uhulumende ulandule ukuba kulabantu asebenzisana labo abaye bayakwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli yeZCTU. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapholisa, unkosikazi Opha Mchinguri, utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba, ngakho-ke kumele kukhulunywe lamapholisa. Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner Paul Nyathi laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabeZCTU. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe, kodwa abanye babo babotshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.